ukubala ukuthi wena ukuthi umnotho wethu ungami kuhle ungahambi kuhle kuvelela ngathi into le okuthiwa ngesilungu kuma-financial settles i-balance of payment ezilonke zingatholakali elizweni kuba nzima ukuthi ilizwe liqhube phambili liye phambili khangela even iRwanda Indiana yenza izibanga ngenxa yokuthi kona ama-lines of credit akhona avulekile thina ngapha ngo-2009 size senze i-GNU eyayifunwa ngabanikazi bemali bona labo-ke abahuquluzi benotho from 2009 to 2013 sabona izinto zatshintsha kungashiyo ukuthi ngesawubithiwe iyayazi into ayenzayo kumbe uhulumende waphana wayeyazi into ayenzayo kumbe kuyini kodwa kungenxa yokuthi imali yavuleka yaqala ukungena ifakwa ngendlela ephezulu kakhulu pho-ke kathesi kusobala kusegcekeni ukuthi kona abantu bona laba abahuquluzie benotho ngemva kokuzonda bezondela u-former president ubaba umgabe esiwasishiyayo ngokuthi kona usevumele kubana kuthathe umhlaba pho-ke umalume le-triple C bahamba labo bona labana abantu abayibo abasenzeli esasuke endaweni enhle.
Nanso baba uNdlovu uyamuza ubaba uChuma uthi yini elivocayo yini elibulala umnotho.
Umzukulu uChuma ukhulume izinto two eziqakathekileyo. Ukhulume ukuthi umnotho welizwe waba ngcono ngesikhathi se-inclusive government lathi siphakathi. Wakhuluma ngelizwe leRwanda ukuthi i-economy yalo ingcono liyathola usekelo. Kodwa katsho ukuthi kubangelwa kuyini ukuthi ilizwe elinjengeRwanda lithole usekelo, amanye amazwe athole usekelo, thina yindaba usekelo singalutholi. Okwenza usekelo singalutholi yi-human rights abuse ekhona elizweni. One, akula muntu ozophosela imali yakhe elizweni leZimbabwe investa kumbe esinike i-line of credit ngendlela abantu abahlukunyezwa ngayo, abanyamalala ngayo, ababulawa ngayo, abangavunyelwa ngayo ukuthi bademonstrate batshengisele kumbe basekele amabandla abafunayo ezombusazwe. Yikho kulimaza ilizwe leZimbabwe. IRwanda namanye amazwe bayathola usekelo ngoba bebonakala ukuthi bayahlonipha ilungelo loluntu njalo labona laba abakhokhelayo into abayenzayo bayayazi. Thina esikwenzayo kasikwazi. Sikhangele uSmith wayefakelwa ama-sanctions kodwa ilizwe laprosper iZimbabwe leta beRhodesia abantu babephila lanxa nje abantu abansundu babehlukunyezwa lapha lalapha kodwa wayezama ukuthi amele ama-sanctions ena la ekhona. Njalo sithi thina lo mbuso obizwa kuthiwa yi-Second Republic ingazi ukuthi kutshoni u-worse of than okamgabe. Nanko phela umgabe laye waye kuma-sanctions kodwa watshiya isinkwa siyi-90 cents. Watshiya i-petrol ikru from 90 cents to $7. Kathethi sesiyithenga-ke nge-$2 i-petrol ilitha. Yebo kambe lizwe lalilela then what? Abantu abadli khona lokho abantwana beZimbabwe sesifuna i-economy. Walwela i-freedom but i-freedom yangikhona kase sayiboni kathesi eyalwelwayo. Abantu sebekuhlukunyezwa ukudlula ngesikhathi sikasimisi.
Nanso baba uChuma uthi lilochuku olwedlula oluka Smith ubaba uNdlovu lapha sike sezwa njalo lo mnankagwa ekhuluma phezu kodaba olufanayo esithi abatsho njalo abathi uSmith wayengcono bayiziwula
right. Okokuqala umalume amele angilandeleli iZimbabwe in terms of ama-human rights kumbe umhlukuluzo kwabantu ngibulawa kwabantu singcono kakhulu kulamazwe amaningi including yona le iRwanda esikhuluma ngayo engekho kuma-sanctions ake sesikhuluma kodwa ungakhangela ngendlela abayenza ngayo khona phanda yena lwana ophethe intambo kwafana indlela ayidisensa ngayo angafuni ukuzihlamula eqhumeni into singakulandeleli kukhulu ukudlula la. So ungabona umuntu ebona ngantombe sathina sivalele phandle ngenxa ema-human rights abuses iyabe ngathi yani khanela even kwabaseka fika look at how people are dying being killed and all insukeni ezinjani look at amanye amazwe kona even e-America ebritain kwapha how people sibonile nje kathesi ivira le iqalisa ubabo le 92 years odibrekithi malake ademonstrate e-United Kingdom kwabana ebritain sambona esehlizwe amapholisa bambopha bahamba la 92 years. So nxa kungathiwa abuse naleyo So into abantu abangenzi ba I think about human rights or whatever. Lo ngaba funa ukucabanga ngelo abakuzwa ama masters abo ekusho.
Baba Ndlovu njenge Triple C isiyabona abanye bathi ngomumo okhona kathesi hayi isingabona abantu abanengi bevotela ibandlaleni kukhetho oluzayo. Kodwa bakhona abanye abalisolayo besithi lanxa kunjalo ibandla lenu kaliqoqekanga bathi nxa bekhuluma kalila ma-structures ngakho kalisoze lenelise ukuqoqa kuhle ukuziqoqa kuhle liqoqa abantu ukuthi balivotele.
Abakhala ngokuthi kasiqoqekanga njenge-Triple C kasinama-structures kayisiwo malunga e-Triple C ngabantu be-ZANU-PF abafuna ukuba kwazi inhlelo zethu ukuthi sihlelani silungisani yibo abayenza njalo kodwa ke thina siqoqekile ekusibenzayo siyakwazi njalo silungiselele ukhetho oluzayo sikwazi ukuthi singanqoba sibili kasoze sidliwe okwama-structures lokwani kwani kudingwa ngabantu esingasebenzi labo abangisiwo ebandlaleni i-ZANU-PF yikho ekufunayo ifuna ukuthi singakhetha ama-structures asenzeni ayabe selengangenanga ibithi msondeze eduze ukuthi hayi mina ngiqheliwe engxenye kungaphuma esinye isplit izinto abazizamayo kodwa-ke thina njengebandla hayi esikwenzayo siyakwazi ama-structures ethu la malunga ebandla lethu siyakwazi ukuthi ku-impact konke kubambeke kundawonye.